Isinqumo lesi sihle ngokuba sipha ithuba lokuthi kuke kucace kahle ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sithinta okungakanani MDC Alliance ukuthi siyayibopha yini kusuka kusiya phambili ikakhulu kulona loludaba lwemali kulapho kuzavela khona kabanzi ngokuba phela iMDC Alliance ayisibo kuphela laba bavela kuMDCT eyayikade ikhokhelelwa ngubaba uSwangirai kukhona abavela kuMDC abavela kuPDP abavela kwezinye inhlanganiso so imali nxa iphuma iphumisa kubo bonke laba bantu angizange ngezwa umama ukhuphe sithi bonke labo bangena ngaphansi kwakhe ngakho ke kuyahlupha ke lapha imali nxa ususuka yonke uyisa kuye kanti kulabanye vela ababekade bengelayi lapho ke kulenkinga bekufanele kumiswe uqale ucace kahle ukuthi kusebenza kanjani ukuze kuyiwe phambili izinto zime ngendlela efaneleyo lithube lihle ke ukuthi kuvele kahle konke ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sibopha okungakanani nani iMDC Alliance nxa sibopha iMDC Alliance sibopha luphuhla ngothi lweMDC Alliance yonke yini kumba abanye kuMDC Alliance kodwa njengoba imali iqondiswe kibo bonke kunzima ukuthi besisiwa kumama uThokozani Khophe kwabanye yafika njani
umphathi ntambo wezemali kanye lowezemithetho abaphathwa yilolu daba ubona bephikisa yini isinqomo lesi
ngicabanga ukuthi bazaphikisa bazathi bona iSupreme Court iyathi umama uThokozani Khophe isenguye ophethe iMDC kaba kuyele kuma structures ka 2014 kodwa phela into omele uyikhumbule ukuthi le mali kayiphiwa iMDC ama structures eMDC iphiwa iMDC kumbe noma yiliphi ibandla lezano PF uma ngabe bemelwe eParliament linani elithile ngokomthetho weZimbabwe ngakho kakuhlangana imali evele eParliament lama structures ka 2014 kuzamele kucace ukuthi imali iya kanjani bona bengavotelwanga ngaphansi kwalelo gama yikho ke lokho ezabe kulungisa ke iHigh Court ukuthi kuyahlangana yini kumbe kakuhlangana kodwa nxa ukhathana kunzima ukubona ukuthi ukuhlangana kwakhona kusebenza ngayiphi indlela ikakhulu nxa kuhlanganisa yonke iMDC kungakhetha uhlangothi ukuthi iMDC Alliance yakhona yiphi nxa kuyukuthi ngamaqembu ahlukahlukeneyo okwakhathesi hayi kakuvumi kodwa sizabona nxa ngabe sebephikisa bona laba bakahulumente.